Simele ukuthi labo abathiwa amaphepha abathiwa ama-respondents baphendule amalanga abo aphela ngolwesihlanu leviki ezayo ukuthi baphendule umbiko lechiwo ngupresident eselisamisa ngemva kwalokho i-court soizafanele ifake ilanga lokuthi izahlala phansi ikhangele udaba lwakhona njani ikhangela le nto endile eziyabe zivele kulabo abafanele baphendule isifano lo president de Klerk uMnangagwa lezeto
kuliqiniso yini esikuzwayo ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesala ukwamukela amaphepha la.
Yeah, uPresident de Klerk Emmerson Mnangagwa ubesala ukwamukela amaphepha. Kunjenje walile ukuwathatha izolo emonomthabathi ilidingo wasithumela ku-Ministry of Justice lapho esihambe esewahambise khona kodwa i-Ministry of Justice ayisuye yena ngoba umlando lo ufanele uye kuye. Ngakho sasesisuka lapho-ke sayabhadala usheriff we-court ukuthi abe sehambise amaphepha lawa ngenkani ngoba kwenziwa njalo vele ngomuntu efanele ukwamukela amaphepha. Sizwa namhlanje sithethe sivuka sifonela usheriff wathi yena ubengakahambisi lawo maphepha lanxa simbhadalele izolo. So siyamala ukuthi mhlawumbe ukuthi usheriff angahambisi amaphepha yena usheriff we-high court mhlawumbe bazama ukuthi badlale ngesikhathi bagcine besithi upresident Mnangagwa akatholanga amaphepha lawo ngesikhathi. Kukanti-ke silinike yona izolo wawayala sithe siyenze njalo sasesiyamshiyela lapho athe khona siwashiye khona. Ngemva kwalokho sabuya sagcizelela sathumela usheriff ukuthi ahambise amaphepha sambhadale izimali zakhona.
Sike saxoxa labe ZANU PF bathi bona lokhu konke kubangelwe yikuthi ikheli i-address kade ifakiwe ayisikho lapho kade kusiya amaphepha la.
Abantu laba balile phela ukuthatha amaphepha u-official working address ka-president de Klerk emonomthabathi-building. Ngalokho-ke alili ukwenza njalo i-address le yiyo yafakwa nguye upresident Mnangagwa ezak i-address eqondileyo sekujekani ukuthi bazama ukudlala ngesikhathi ngoba bayesaba ukuthi bathe sebekhangele babona ukuthi i-evidence yangikhona imi kanjani. Kwabonakala ukuthi i-evidence yangikhona iqinile sebezama ukuthi babalekele udubo lokuthi bazadliwe ekhosi. Ngakho angiboni ukubasiza mina ngoba iqiniso yokuthi amaphepha bawathole ngesikhathi babhodabhoda ngawo balukuwathatha baphe balukuwathatha sathumela usheriff bekufanele enze umsebenzi wakhe. Usheriff lo njalo uqhathwe i-high court.